yahlupha kakhulu ngoba angikwazi ukuthi ibhenki yeZimbabwe yakulungisa njani ukuthi bathi bona baletha imali entsha ingakabi khona. Ngoba njengokwazi kwethu amaZimbabwe amaningi angithi ukuthi imali yantshintsha bayesaba ukusala nemali eningi. Abantu bayahlupheka kakhulu ekugadeni amakhombi lapho. Ngoba kwesinye isikhathi kuyathiwa khona ikakhulu laba ababhadala imali engaphansi kwedola ama-50 cents kabafuni amabhondi ekhombi.
Njengoba bengafuni amabhondi la, benza njani nxa sebetshintsha abantu abayabe bebhadale idola kodwa uhambo lwabo lungele 50 cents?
Iplani asebenza ngoba la maplani amaningi. Kuqala iplani bathi bona dollar for two uke ingawula uyagadiswa lo muntu ongamaziyo libe sethiwa khona ngisaboni ukuthi ngizakwenza njani. Sebetshiyela uduko kumaphasenja kulokuthi bona baqede uduko lwangkhona. Ungazi ubanti ungene ekhombini ulamabhondi i-50 cent yakhona le kwesinye isikhathi bayayala ngoba okwakhathesi i-50 cent bathi yi-5,000 bhondi emakhombini abaningi bangkhona. So ungamupha i-5,000 uyayala thi bambanani lingu-2 libe selibona ukuthi linganikana lina uduko lube selisala kumaphasenja oleya ulostrange umuntu ongamaziyo ohlanganela ekhombini.
Sizwa kuthiwa kulabanye asebephiwa impahla kumbe amakhophoni, kukhona yini lokho?
Angikwazi ukuthi ngowindi kumbe kuvela kubanikazi bamakhombi. Uyabe uhambe ethwele into ezinjengabogrosari abezitena nxa engena unagada umnike idola yena besekunika amazipi lokunye athi kuyanelisana le-50 cent yakho. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi ama-passenger yiwo ababanjelwayo yiwo agcina beluza at the end of the day.
So nxa ungabuya lamazephe lawo oyabe uwaphiwe eyi-change usufuna ukubhadala ikhombi bayawathatha bona na?
Hayi, abathathi. Noma kutshanisana kuwe bathi dlala ungagadinisa ikhombi phela bakutshela ukuthi hayi mina izephi ngiyayithini ngifuna imali